Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 nempalakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthungameli welizwe the National Chief Council baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even International Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphonda ngumongameli Robert Mugabe mhla ka 20 June 2014.
Amagqwetha kanduna Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni akhangelelwe ukuphanyeka amaphepha emthethwandaba awukuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedezwa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiki besedezwa amacala anzima nje abo-treason.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukubulala uChiwenga. Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugcibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezivalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amagqwetha kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni abe lamhlanje bathe bazaphanyeka amaphepha emthethwandaba we High Court kobulawayo kusasa bephikisa ukususwa kwakhe esihlalweni esethathelwe imota iholo lokunye okuphiwa induna zeZimbabwe. Okuningi asikuzweni kwaAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapholisa ahlomileyo abikwa eye emzini kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni entaba zinduna elandela isiqondiso sencwadi elotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuyathatha impahla yonke ekahulumende esezandleni zenduna kodwa behluleka ngoba engekho ezweni okwamanje. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube owemathonsi Ncubelo Chambers uchasisa kabanzi ngamalungiselelo okukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owebulawayo High Court kusasa.
Umthungameli welizwe the National Chief Council baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even International Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphonda ngumongameli Robert Mugabe mhla ka 20 June 2014. Ngemthetho omutsha weConstitution yeZimbabwe esisebenzisayo bekufanele iqale ithethiswe icala nxa abanile qala izizathu zangkhona ukuthi phambani sengasaziswe le mpumelelo yangkhona yaziswe. Konke lokhu akwenzakalanga. Esibonile sibone into ezibhalwe emanyuziphepheni la ku-social media. Awuna muntu oyokhuluma le nduna ukuthi kwenzakalani. Sisazana namhlanje emini sisivela bona uDewe Mguza lapho sithole khona iphepha athi sikuletha ku social media ukuthi liqiniswe. Inomgqibelo usuku uwaba lemizamo yokuthi bentaba zintuna kuyethathwa imota lempahla zentuna ngamapholisa loDewe. So konke lokhu besingakabi kwazi and ngalesi sikhathi akukabi le communication official between uhulumende wezintuna lochief.
Deni kaNdiweni uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende obambisana lamalunga ekhansili yezinduna ukumsusa esikhundleni. Umnumzana Wilson Bancunyane Ndiweni, isikhulumeli somdeni wakhe, uchasisa abakwenzayo.
Besixoxaxoxile nje kodwa kusindela umfana ukuthi asiyo ngoba kapha sizakwazi something umfana ngasiya.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele weqembu elilwela amalungelo oluntu ele ibhethu likaZulu usola okwenziwa nguhulumende.
Kulusizi okwenziwe kunduna yasenhlambabaloyi ngohulumende ikakhulu ungakhangela ukubana into yonke iyenziweyo iyenziwe kakhulu kweyame kwezepolitiki ngoba uma kuyukuthi kulandelwa ukuthi kulomunye okhona onayo kundiweni iminyaka yonke le bekuthulelweni kuthule kathesi ngoba esikhulume nge-legitimacy nokuthi uhulumeni akabambi kahle abantu.
Kusenjalo abantu abasekela linduna intabazinduna sebebumbe isikhwama sokubuthanisa imali enkundleni yebulenjini esegofundme sokubuthaniswe inkulungwane ezedlula ezine lengxenye i-$4,600. Umnumzana Nkululeko Mbonisi Fuyane obumbe isikhwama lesi esiqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi #ISupportChiefNdiweni uthi uyathokoza ukubona abantu abaningi befaka imali esikhwameni lesi esisungulwe izolo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala uChiwenga ngesikhathi egula eseSouth Africa. UMary ubikwa ethethwe endlini yakhe eBorodel ngamapholisa ogatsha lweZak ngomgqibelo. Amngenele endlini egeza amhluthunela abantwana. Wavalelwa esitokisini seRoseville esithiwa singcole okwesabekayo. Umchuchisi umnumzana Michael Reza utshele idale ukuthi uMary wetheswa icala lokuvalela uChiwenga ehoteleni eSouth Africa ukuthi angatholi ukwelatshwa. Lalapho esesibhedlela uChiwenga uMary ubikwa wasiphuna amachubu abalisa idrip eyayifakwe ngabodokotela ukusiza uChiwenga idale elithi wayefuna ukumbulala. Amanye amacala ayetheswa uMary abalisa ukususa imali elizweni edlula isigidi esisodwa athenga ngayo indlu kwele South Africa. Elinye njalo icala letheswa uMary ngelokuthi wazichadisa ngokutshela umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe ukuthi adinge isiphathamandla sedale simchadise yena uChiwenga esesibhedlela. Umanji umnumzana Crispin Mberewere utshele uMary ukuthi kumele aphenduke uzothoniswa ekupheleni kwayonale inyanga. UMary usezagcinwa ejele leChikurubi ngoba umthethwandaba walile ukuthi athoniswe esuka endlini. Kodwa amagqwetha akhe athi azacela idale leHigh Court ukuthi limuphe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Machobana Ncube saqala ngumbuza ukuthi uMary Chiwenga ulalo na ithuba lokuphiwa isibambiso sebail.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangirayi labanye abezepolitiko besetheswa amacala anzima nje abo treason bephiwa i-bail. So angiboni mina ukuthi i-court ingala ukuthi imnike i-bail nxa efake isibambiso esikhanyayo wasarenda le passport yakhe. Even abantu ababulele abantu sibamela imihla ngemihla sibakhupha njalo sile extradition treaty le-South Africa nxa kungathiwa mhlawumbe leyo ndlu okuthiwa uyithengile isekhona ngale nxa engabaleka uyenelisukuthi aphendukiswe. So i-extradition treaty is one of the things amadali ethu ayikhangelayo nxa ekhangela ukunika umuntu i-bail ukuthi nxa engabaleka uyenelisa ukuthi aphendukiswe.
Sike sabona kolunye njalo udaba lapho umnumzana Chiwenga kade esehlukana lomkakhe owakuqala uJocelyn ukuthi wacela umthethwandaba ukuthi uvimbe okuyaba kuphuma emthethweni ndaba. Ubona ngani kungayenzakala kudaba lolu na?
Bakhona abanye abathanda ukuthi indaba zabo nxa zisemthethweni ndaba zingachaywa obala, kodwa ke kule overriding concern in terms of constitution yelizwe ukuthi abantu nxa uyi public official baloya lilungelo lokuthi bazi ukuthi kwenzakalani endabeni ezinjengazona lezi. Kodwa ngisho ukuthi asoze bakwenze.
Asithi ufunyanwe elecala ulakho kugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Engibona icala linzima kakhulu yilele le attempted murder, ngoba lelo umuntu sebili uyadonsa isikhathi eside. Kodwa usually abantu abagwetshelwa ukubulala kumbona la macala bathiwa ama-ranges between 10 and 20 years.
Hello ke ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi kwezemithetho, bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya, lokho vele sekusitshengisela ukuthi abantu laba abasukisayo lawa kabamanga kuhle, ngoba nxa ungumongameli welizwe bakithi kufanele uziphathe, utshengisela lawe ukuthi uyakwazi ukugcina umuzi. Nxa usehluleka ukugcina umuzi, uzaphumelela na ukubamba isikhundla esinjengesomongameli? Ikuhlukuluza, kanti bayamhlukuluza phela sungasathanda umuntu, uyamekela ahambe abiyele ayiyibo. Usabuza busamhlukuluzelani, usumbophisa? Hhayi, akusuwo buntu lobe sibaziyo thina.
Ngokubona kwakho, engaba wakwenza yini lokho ayetheswa ukuthi wakwenza?
Phela okukhona ukuthi abantu laba abezana uPF nxa besesikhundleni bebusa, siyazi ukuthi ngamasela baye bethatha izimali beziphumisa ngaphandle kwelizwe besenza abakwenzayo. Ye, kungaba kunjalo kuliciniso, kodwa phela nxa ekwenza wayesenza ngoba umkakhe wayengumongameli kwelizwe. So kuyokuyisikathi ngesikhiwa i-joint i-responsibility. Loba wayekwenza, kodwa kulabangaki abakwenzayo abazange babotshwe. So usitshengisela nje ukuthi indlela ukuhlukuluza omama evele isenziwa ngabantu laba abasesikhundleni.
Khona ukuthi kusetshenziswe izakhi, ubona ungani indaba ehamba njani nale?
Kasomsebenzi izakhi mthetho wayo ifanele ikhangelisise indaba zonke ezokudlawudlawo ezakhulunywayo kumbe kumaphephandaba ezemadiamonds etshiyazwa izimali zaziphuma ize-command agriculture ama-$3 billion. Izakhi kayifanelanga ithe khona habanile kophuthi bani ubani bethunywe ngu-vice president. Asomsebenzi womhlaba izakhi ngeyokukhangelisisa indaba zonke ezingamanga kuhle. Ngaso kuthiwa khona sisetshenziswa ukuqonda umuntu oyedwa ihlukuluza umuntu oyedwa baye sebelahlekile.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazo, bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa nguKaresinyama,
idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Izakhamizi zithi izigaba lezi ngabe kulamadamu aneleyo bezingasoze ziphelelwe izifuyo ngenxa yendlala lokufa kwezifuyo lonyaka. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile, njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. lokhu kuthiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, koNdolwane, koMadlambuzi, koMakhulela, eJujume, koMangubo, koHingwe, eMalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo. Bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJujume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungela zulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwo ngeNational Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumsekeli njalo kwamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcizela.
Kwakulensimu yokuthenezela eyengqoloyi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikhohla zisize ebantwini. Sezizobulala abantu ngoba sekubhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe campfire eJujume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala namanje ukuthi ma ukuthi uhulumende ulalele oyasizwa abe loncedo ngoba isifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sicizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye $205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi Ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo wena lo elalivele laluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi iMadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu leMadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yeMadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nangu umnumzana Phuthi egcizelela.
Lena idamu leMadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lo msebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele nedamu lakododo eTokwane besokufithi idamu lakoganda e-Osabeni emangwe besokufithi le damu lakovaka eladubukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa yiKharifa Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe 4500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichivi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa, lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Lamhlanje ku-Live Talk sizanika abalaleli ithuba lokutsho imibono kudaba lokumiswa phambi komthethwandaba kukankosikazi Mary Chiwenga lokususwa esihlalweni nguhulumende kukanduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singaka isigabeni silandelayo ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla isibona ngobudlelwano eMelika leNorth Korea uStefan Bigran utshele uhulumende wePyongyang ukuthi achiyane lomkhuba okube elinga izikhali zakhe zenuclear. Unobhala obona ngezomvikela kweleMelika uDefense Secretary Mark Esper usemkhosini waseBrussels wokunanza iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lanhlanu yokuphela kwempi yomhlaba yesibili iWorld War II. Isiphathamandla sesikolweni saseNorth Carolina khonapha eMelika sibikwa sike samiswa umsebenzi sisathoniswa icala lokubonakala kuvideo sitshayelela umntwana emdulini lokumphosela phansi kabili phambili kokumhudula. Ingcwethi kwezempilakahle zigxile edabeni lokwanelisa kwemuli ukuthola ingane zithi ukuswelakala kwenzalo ebantwini kutholakala kuye wonke umuntu okuninga sikuzweni kumevisigama.
Abesifazane eZimbabwe njengemhlabeni jikelele yibo abaqhubeka behlukunyezwa ngokubandlululwa lapho ithe yaswelakala inzalo emulini. Omunye wabesifazane oseleminyaka phose engamachumi amahlanu yokuzalwa njalo elemihlanu echadile kodwa elokhu engakatholi ingane uthi yena nomkakhe bayathandana kodwa izihlobo zendoda lomphakathi lapho abahlala khona kuyibo abamthwalise nzima.
U-anti one of the days came to our house and said ngiyakuhambisa njani kodwa mina ngithe umlimi nguyo oyaziyo uzasinikeza abantwana. Even ama next door baphonga ukukhuluma lesi ngisimango kodwa mina I believe in God.
Umkakhe lumama laye ongathandanga ukubethwa ngegama uthi akalani lokukhulunywa ngumphakathi loba izihlobo zakhe phezu kodaba lokuswela kwabo ingane.
Ini ndinotenda kuti kwamanje mapari zvakare.
Ine mumuntu otendere kuNkulunkulu. Akungazitenda kuva konke kusemandleni ake uNkulunkulu. Ungakwazanga kube into engisiphayo ngoba ngiyazi ukuba sizofika isikhathi sokuba ngibe laye layo leyo ngane. Ngazitenda ukuba abakhulumayo abakhulumi kodwa mina ngisoze ngasho lutho kumkami.
Bobabili bathi kabazange bangenwe ngumcabango wokubhoda kubo siyazi kanye lakumaprofita akulezi nsuku ukudinga imbangela yokuswela inzalo. Ingcwethi kwezempilakahle egxile emikhuhlaneni ehlasela abesifazane u-gynecologist uDr. Gerald Madzire uthi udubo lokuswelakala kwenzalo lutholakala kowesifazane lowesilisa njalo kuningi okungabangela ukuba owesilisa loba owesifazane ehluleke ukuba lengane.
Ukusilela kwenhlanyelo kababa elungiswayo isikhathi sonke okungaba kubangelwa ukungahambi kuhle kwayo ethiwa i-stem dysfunction ngesingisi ngokunye okwande ukuba ludubo kokuba ukuba nlutshwane loba ukuba iphazamiseke ukuthi kukhona okuyivimbayo ekuhambeni kwayo kumbe ekulungiseni kwayo ingalungiswa kuhle. Iyona inkinga enkulu ebantwini besilisa. Ikuba besifazana bona inkinga enkulu ikuvaleka kwalawo machupu kuthi abanye yibo abangenelisi ukuwalungisa lawo maqanda adingakalayo ethiwa i-ovulatory dysfunction.
Okuningi kwakhona uDr. Madzire uthi kuyalungiseka nxa abantu bengaphanga bayedinga usizo esibhedlela. Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi emzini weBudiriro uthi okulusizi kuyikuba isintu laso singezelela ekuthini kuncindezelwe owesifazane lapho ithe yaswelakala inzalo ebantwini abachadileyo.
Into ekhona yikuthi isintu sethu singathi siyancindezela abafazi. Bathi nxa umfazi engazalanga inkinga ikuye, kodwa okuphumayo weziningi yikuthi yena umfazi engayakwenda kwenye indoda utholakala esinomntwana, kube sobala ukuthi hayi indoda iye engathi le nkinga.
Indlela lesisintu siluphatha ngayo lolu daba nxa kuthe kwatholakala ukuba owesilisa nguye olenkinga, uDubethi kungencindezela njalo owesifazane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization iveza ukuba isilinganiso esiphakathi kwesiyisitshiyagalombili kusiya kwesilitshumi lambili ekhulwini sabatshadileyo emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuswela inzalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphakamisa isicoco seCasilaga Premier Soccer League kuphakamisa abaqeqeshi abangela dumo ngoba bengazange bedlale ibhola esigabeni saphezulu. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Usweswe ukhokhele iqembu le FC Platinum laphusha lisendaweni yakuqala engalanini yemiklomelo kusigaba seCasilaga Premier Soccer League ekufikeni komlindi uyacina kwemidlalo ngomgqibelo ngokwesithathu iminyaka elandelana ukuba iqembu le FC Platinum liphakamise isicoco seleague. Kodwa ngokokuqala ukuba likwenze lokhu usweswe kunguyezibambe esidukwini njengoba iminyakeni emibili edlileyo leli qembu linqobe likhokhelwa nguNomen Mabheza. Usweswe utshele iStudio 7 ukuba ukunqoba kwakhe kuzakwenza abaqeqeshi abangazange bedlale ibhola kusigaba saphezulu bahlonishwe ngoba bebhekane lokweyiswa kakhulu.
Jabule futhi njalo ukuthi lokho ngikwenzile, ngimele ama coaches angaziwayo kakhulu, ama coaches angakhunywa ngawo kakhulu, bonke abantu abangaqeqesha benza kahle khona benganakwa. Abafana abaningi ama coaches sibakhangele phansi. Minisifiso sami besenge ukuthi khona ngabe ngenye imini banganikwa labo ama chance ukuze babonise ikhono labo.
Ukunqoba kweqembu le FC Platinum kutsho ukuba nangomnyaka ozayo yilo njalo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Lo nyaka iqembu le FC Platinum liphinde lafinyelela njalo ukungena kusigaba sezibaya salo umncintiswano, kodwa kaliqhubi kuhle njengoba selinqotshwe kumidlalo emibili eseliyidlale kulesi sigaba. Loba kunjalo usweswe uthi ngemva kokwetheswa inkatha yokuba zintshantshu zelizwe leZimbabwe kweminyaka emithathu ilandelana osekusele ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Africa.
Njengomqeqeshi mele lokho ngifisa ukuthi ngale lokho engiqhubeka ngisenza kahle amaphupho ami afezeke, ikakhulu ukuthi ngikhona nxa sengike ngawina ama-championship nama-lower leagues athi sokusikele ukuthi khona nginqobe kona le umncintiswano wezinkulu, ngoba singakhangela i-PSL yiyo yokugcina enkulu khona lapha eZimbabwe. Sesesikhangela la ku-Africa futhi amaphupho amazala lokho ekhona ukuthi ngenye emini lami ku-Africa khona phana ku-Champions League ngizame ukuthi khona ngifinyele ukuthi khona ngifike kuma-finals lokuyiwina liphupho lelo amaphupho esengafezile.
Iqembu le FC Platinum liphushe imidlalo yalonyaka le miklomelo ngamachuma esithupha lambili, kuthi endaweni yesibili kule qembu le Chicken Indona eliqede le miklomelo ngamachuma amahlanu lathe wamune munye. Iqembu le Caps United lona elikhokhele okwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo liphushe lisendaweni yesithathu le miklomelo ngamachuma amahlanu lathe wamune mbili, ikanti iqembu le ZPC Kariba ilo liphushe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachuma amane lathe wamune munye. Iqembu le Highlanders lona liphushe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesihlanu lile miklomelo ngamachuma amane lesithupha. Emsileni wengalane yamaqembu agunyulwe kusigaba saphezulu ngabalisa eleMshoni Stars lona eliqede lemiklomelo ngamachumi amathathu lantathu, eleWange lona eliqede lemiklomelo ngamachumi amathathu lesikhombisa, eleTel 1 kanye leleChapungu wona aqede lemiklomelo ngamachumi amane. Amaqembu azabe azathatha indawo zalawa agunyulwe kusigaba saphezulu ngabalisa eleBulawayo City, eleWawa, eleTenax kanye laleCranbourne Bullets. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha kaNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni akhangelelwe ukuphanyika amaphepha emthethwandaba okuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje sethethwa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gander, sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.